sokuyizika desendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Wola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 25/2020 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lamemetheka igcwane le coronavirus eZimbabwe okulabantu abalichumi lambili 12 abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende weZimbabwe ukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenodo ezetheswa inkokheli yebandla elibusayo. Kodwa kulabanye abantu elizweni abathi izijeziso lezi ngezokuthi kulungiswe okuningi okubhekane lozulu.
Siyabazi ukuthi bela amaphutha amaningi abantu laba. Noma bangathini vele kulaluto abangabakalilungisa abantu abavele baba-corrupt from the word go.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Yamemetheka igciwane le-coronavirus eZimbabwe okulabantu abalichumi lambili 12 abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika boze inkulungwane ezilichumi 8269 asebehlolwe eZimbabwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Kunani leli sokubhubhe abedlula amakhulu amabili lamachumi amathathu 236 kwaphepha abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili 7785. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 43 million asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Kunani leli sokubhubhe abedlula isigidi 1,151,000. Iziphathamandla zelizwe leZimbabwe zithi namhla lusuku oluqakathekileyo lokulwisana lezijezo zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kazesulwe izijeziso lezi, kodwa abanye abakumabandla aphikisayo ngabakusekeli lokhu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Usuku lolu lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Resilience, Progress and Solidarity under an Environment of Sanctions. Akulamcimbi kaZulu oqoqwe namuhla kusesatshwa ukuthi abantu bangathapha igcikwane le-COVID-19. Kube lo mcimbi wezemiculo izolo obekulabaculi abedlula amachumi amathathu abahlabele ingoma ezitshiyeneyo ebeziphuma kumabonakude owe-ZBC. Umongameli wakwele Mozambique umnumzana Philippe Nyusi wethule umbiko lamuhla esithi kumele izijeziso zenotho lezi zesulwe ngoba sezibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. Lokhu kusekelwe ngumongameli wakwele South Africa uCyril Ramaphosa, umongameli John Magufuli wakwele Tanzania, umongameli wakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta lomongameli Hage Hegkop wakwele Namibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izijeziso lezi kumele zesulwe.
To call upon Britain and America to unconditionally lift.
Sifuna iBritane leMelika besule izijeziso lezi.
Every party member to utilize the available media platforms to call upon the unconditional removal.
Unkosikazi Judith Ncube umphathintambo wedolobho lakobulawayo ugcizelele esithi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu.
Into yama-sanction into enzima kakhulu.
Unkosikazi Ncube uthi izijeziso zenotho zihlupha lamazwe akwezwekazi le-Southern African Development Community.
Yikho libona i-SADC countries zisondele ukuthi zime leZimbabwe. Ngoba ungakhangela iZimbabwe ayikho yodwa esihlengeni. Impahla ezisuka eSouth Africa mhlawumbe zisiye eZambia ziyabe zidlula phakathi kweZimbabwe, kumbe zisuka kuboBotswana ziyabe zisuka khonapha nxa zisiye eZambia and so on and so on. Kodwa nxa iphakathi kwama-sanction lawo nalawa amazwe akusathi countries literally aba affected
uthi kumele abantu bekhulumisane ngezijeziso lezi
sizaqhubeka sikhangela lokho sifisa sisunduza ukuthi ama sanctions lawasuswe ngoba aselimaze asenze abantu balimala kakhulu psychologically, mentally, physically. Sikhangeleleke ukuthi njengama human beings abantu kukhulunyiswane siyabonga ukuthi umongameli iprocess leyo kudale iqalisile
lokhu kusekelwa ngabanye njalo abalandeli bebandla lezanu PF abagoqela umnumzana Believe Gawule
kuthiwa ngama targeted sanctions ngitsho laba abathagethwe ngama sanctions vele ngitsho abantu abalodiwo ngabantu nje kuphela jikelezi abantu magaza yibo abahluphekayo abantu magaza yibo abahluphekayo abantu bangaphandle lapha yibo abahluphekayo ukuhlupheka kwakhona kwenziwa ngabomu ukuthi bayakwazi ukuthi ama-sanctions la ngakuhluphekisa abantu ukuze baye bavukele uhulumende bagenqule uhulumende wabo ngomvukela
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT uthi kazincedi lutho izijeziso zenotho lezi
kodwa sesikubonde ukuthi ama-sanctions njengoba ekhona nje iminyaka sesiyafika o-20 khonapho uswazi lwakhona hayi aluncede alusatshayi laba abantu sesicabanga ukuthi bazotshaya lubona solutshaya abantu lapha kuground ngitsho kanjani lokho ngitsho ukuthi laba abaphethe sasifuna uswazi olutshaye bona bangagula bayaphuma bona beSouth Africa baye emelika baye kuphi kuphi abafuna khona abantu abo bafunda phesheya into zabo ziyahamba abantwana bethu yibo nathi esingakwazi ukuphuma phandle sithole usizo ngaphandle ngoba sinamali asinama US dollar akukho kukhona so sithi-ke ngenxa yalokho ama-sanctions lawa awakhutshwe waye kumele akhutshwe ngoba awasela msebenzi lo esasicabanga ukuthi azoba nawo sokwehlule sokuhlupheka abantu
uphugeni ugcizelele esithi
masitsho kanjalo asitsho ukuthi izanu ilungile noma akumelanga yenze la ama-reforms okuthiwa ayiwayenze ayiwayenze kodwa into esitshoyo ukuthi ama-reforms lawa angahlanganiswa nama-sanctions ngoba clearly ngabe kuthiwa ama-sanctions la aluswazi oluzwayo ngabe izanu seyatshintsha but ngoba kayitshintshi awakhutshwa ama-sanctions
kodwa bakhona abathi izijeziso zenotho kazihambelani lendlela ilizwe leZimbabwe elibuswa ngayo umnumzana Fidelis Moyo owalwa impi yenkululeko uthi bayazehlulekela ababusa ilizwe leli
siyabazi ukuthi bela amaphutha amaningi abantu laba noma bangathini vela kula lutho abangabakalilungisa abantu abavele baba corrupt from the word go beforma from thina sikwazi history yabo from the word go bebasuka vele abazange bayobebe abantu abastraight so sikhulumeni iqiniso uyazothola i-sanction day lezi phukuphuku lezi ezinye zesadaka ezingakwazi lutho ezokuzilandelana labantu laba abantu abadangile izichuliwe lezi
olwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uyakusekela lokhu
okuluhlupho ngento yama-sanctions eqinisweni yokudlalisa ithuba lemali elizwe ngabe bebe serious akudingi rala akudingi ukuthi tshona ujayivisa abantu kudingi ukuthi behlale etafuleni lezizwe zonezi ezibasanctionileyo
umongameli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi uhulumende udlala ngabantu
i-sanctions gala le ebenziwe izanu PF izolo e-Rainbow Hotel kithi ngamadlwane kumbe ngamadobe ngoba okokuqala ilizwe leli alilama-sanctions lilama-targeted sanctions kuma-officials kahulumende agocela yena u-Emerson Mnangagwa labantu babo
uhulumende wakwele Melika lamanye amazwe afakela inkokheli yebandla leli izijeziso isithi bephula amalungelo kaZulu njalo benza ukhetho olungakhululekanga ngimele iStudio 7 yibo Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
kuzenjalo ihlekana lezizalwane zeZimbabwe ebelimanyane labalutshwana akade bemele ibandla elibusayo ele-African National Congress batshengisele namhla esigodlweni seMelika kwele-South Africa besithi kumele zethule izijeziso zenotho ezethiswa abanye abalandeli bebandla lezanu PF. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Le ingcosana ezalwa ngeZimbabwe ebitshengisela esigodlweni seMelika ePretoria besithi uhulumende weMelika esule izijeziso lezi. Isikhulume sebandla lezanu-PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza ongomunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu ukuthi akuqondanga ukuthi Melika isizenza ipholisa lokubheka ukuthi amanye amazwe enzani lokuwajezisa.
We are calling upon America.
Sithi i-America ayisuse izijeziso lezi ngoba zephula amalungelo
ethu.
Omunye wabebetshengisela endaweni le uNkosazana Gugunqube olilunga lebandla lezanu-PF uthi izijeziso lezi azisizi lutho.
Sikhathele ngama-sanctions. Ama-sanctions awazwisi ubuhlungu eni bantu abaphezulu, azisathina abantu abaphansi ubuhlungu, omama, abantwana, ogogo nabomkhulu, labantu abakhubazekileyo. Sithi thina phansi lawa ama-sanctions.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas laye obetshengisela uthi Zimbabwe ayidingi ukutshelwa ngelinye ilizwe ukuthi yenzani.
Sanctions imposed by US on Zimbabwe.
Lezi zijeziso zitsho ukuthi iMelika iyasihlasela ngakho kufuze sizivikele.
Every Zimbabwe we should hold hands and defend our country.
Obemele ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress umnumzana Lekwete Dakota laye ukhuthaze ukuthi izijeziso lezi zesulwe esithi iSouth Africa isithwele nzima ngezidalwane zeZimbabwe esezikhitshwe elizweni ikuhlupheka ukubangelwa ilezi zijeziso.
Abantu beZimbabwe bacwele wonke iregion yethu yeSADC. Bakhona la eMzantsi Afrika, bakhona eBotswana, bakhona eZambia, ukufika nala eKenya. Abantu baseZimbabwe bayasokola, baphila kanzima ngenxa yamasanctions.
Kodwa ke sikhulume sebandla lemphokazi Liberation Front umnumzana Christian Nyoni uthi ngamangala uhlaza ukuthi izijeziso ezethiswe iziphathamandla zeZanu-PF yizo ezibangela inhlupho ezikwele Zimbabwe.
Abalanhloni lalokhu abakwenzayo njalo lendlela abaqhamba ngayo amanga. Ama-sanctions akhona kondiswe kubo bona kuyindlela yezigwebo zalokhu abakwenzayo, zalokhu abakwenzayo.
Kusenjalo abebetshengiselwa laba behlulekile ukuthiya ugwalo lwezikhalazo lwabo esikoleni seMelika njengoba bekuvaliwe. Okuhlangothi lweMelika olubona ubudlelwano lamazwe akuzwekazi le-Afrika umnumzana Matthew Harrington utshele iZimbabwe liyakwazi okumele likwenze ukwenzela ukuthi zesulwe izijeziso zenotho.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the
Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, esandukuguqulwa yiCongress, ikubeka sobala okumele kwenziwe, okunjengokuhlonipha imithetho lokuthi ibutho lingangeneli kwezombangazwe. Kungenziwa lokhu, sizasebenza kahle lelizwe leZimbabwe.
Progress along those lines. The governments and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Kulabantu abafika phose ikhulu 83 abaphansi kwezijeziso zenotho lezi lamankampani adlelana lenkokheli zeZanu-PF afika phose amachumi amane 87. Melesilo 7 ePretoria kwele South Africa uBenedict Nhlapo.
Umculi we-rap owaziwa kakhulu eZimbabwe uCalvin Hliziyo kasekho. Iphephandaba leSunday News libeka ukuthi uCalvin ubhubhe engozini yemota eyenzakale eduzane langakibo eluveve emadabukakusa. UCalvin waziwa ngomculo wakhe we-rap osumemetheka umarisayo elizweni leZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Sizalethulela okuningi ngalokhu kuhlelo lwabatsha. Sina wonke ngokusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump lo waye umsekeli kamongameli wakwele Melika umnumzana Joe Biden baqhubekela phambili bethakazela ukhetho oluza kwenziwa mhlaka 3 ngolwezi. Benza lokhu ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19 elizweni eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,000. UTrump wenza imihlangano eminingi, kuthi-ke uJoe Biden ukhuluma labantu abalutshwana ezabelweni ezijiyeneyo esenzela ukuthi abantu bangathelelani igciwane le-COVID-19. Okwamanje kukhanya uBiden uyakhokela ukhetho lolu. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Siqhubekela phambili sixoxa lenduna kaZulu uNhlanhla Mangwentiweni.
Isizwe sakithi sigcwele izizwe eziningi phakathi. Ngesilungu National Nations, isizwe sigcwele izizwe phakathi. Labo abakumambo, labo abakomoyo, nxa bona befisa ukuthi hayi impande yethu sesiyigebhile esuka khonale kumambo yaze yafika lapha namhlanje. Inkaba iwela laphana egumini leliyana. Kuhle, akula nkinga ngakho, asivimbeli muntu. Nakho nxa amatonga besitsho njalo kuhle, amavenda kuhle, bonke kuhle nxa bebona ukuthi hayi nxa sigebhile impande zethu zithutha lapha, zithutha lapha. Thina sikhokhela ukuthi izizwe zonke ziphefumule. Ziphefumule ngoba khathesi impi siphelile, kuthiwa yi-independence. Yikho ke asilankinga lakho. Yikho ke nxa uMike Moyo esithi hayi komoyo bakhethe mina lapha, bangigcoba benza konke lokhu. Hayi ngokwabo, umndweni uyabe ngenza njani komoyo?
Ubulelani lo bhongela Khumalo, siyabona ukuthi wagcotshwa ngamakhumalo sibili ukuthi abe yinkosi. Kodwa kulobaba uRaphael Khumalo laye uthi laye yinkosi, kube sizobuya noPeter Zwide Kalanga laye uthi yinkosi. Kume njani khonapho ke ndunankulu?
Hayi lapha Thembo baba Dube, hayi indaba icacile, sesayiqeda leyo, sokusele nje abalahle nje amancane encane. Ubayethi wethu sekhona uBulelani noBhengula Khumalo, le into yaqedwa ngabokuKhumalo, bayiqeda bonke sebebizene, bahlala phansi bakhuluma bacungulula, badlulisa iminyaka ngaze emibili emithathu lokho beyicungulula. Bathi sebeqedile lokho bayibhodla kithi emakhosini ukuthi makhosi, thina egumeni lethu sithola ithole leli. Thina amakhosi okwethu yikuvuma ngoba asoze singene egumeni lakoKhumalo, yinto yakoKhumalo. Yikho ke isiqediwe. Kodwa lezi ezinye inkunzi ezingaphandle ezazifisa uRaphael baseceleni, uPeter Zwide baseceleni, indaba isiqediwe njalo. Yikho libona singazidubi kangako ngabo ngoba indaba isicacile, isime ngendlela eqondileyo. And lakho ukufakaza khonokho, sengikhaphe inkosi yakithi endaweni eziningi-ningi. Ngatsho ukuthi safika khona le-Blantyre, Malawi, sicelwe United Nations Women's Discussion Forum. Labo bambiza inkosi, bambiza inkosi. Lakho eKenya bambiza inkosi. Lakho eSouth bambiza inkosi. Lakho eKapa bambiza inkosi. Yikho ke, hayi indaba isiphelile lapho. Lapho nje yikuqondisa indaba kuphela.
Singathi manje kuyaphetha ngani labo vele kube sithi labo bazinkosi?
Hayi lokhu kuzaphetha baba Dube ukuthi inkosi yakithi singathola ithuba and izinto sezilungile siyilethe koBulawayo. Ezinye izinto mntu omdala kudinga ukuthi uzibambe ngamakhanda. Ezinye izinto nje uyayenza, ubona umuntu ezinuka amakhwapha egoqa umsila engena phakathi esigodlweni. Hayi yinto elula kakhulu, akule nto enkulu esingayitsho.
Abanye bathi inkosi iyafunakala, abanye bathi ayifunakali. So ukuba lenkosi kutshoni babantuweni ukuqondisa abantu khona?
Hayi mahlabe zulu bantu benkosi, inkosi ilifa lenu. Nxa sikhuluma ngenkosi khathesi, asikhulumi ngenkosi leyana yakudaladala ukuthi ma inkosi ingavuka namhlanje ithi kumbizo ayihlome madoda impi iqalise. Hayi asonkosi enjani. Inkosi esikhuluma ngayo yinkosi okuthiwa ngama-English i-constitutional monarchy, i-head of abantu khonaphana. Ihlala khonaphana ngoba nxa ngihlezi lapha mina njengemdlala indula, ngiyangikhuluma kini ngisithi bakwethu nginqunu ngoba ngiyakwazi ukuthi umkhokheli wami ngakho, kulo mkhokheli wami phezu kwami inkosi yami kakho kumele sigcwalise umlando lo isihlalo sakhe lokuthi sihlezi khonaphana silungise izinto zonke and lakho nxa kungaba njalo kuyageleza phansi kungena amakhosini wonke wonke abakhokheli ezomdabuko bangene phakathi and lakho nxa kume kahle nxa labo abaphethe ezomdabuko beme kahle bazavikela abantu nxa ezombangazo sezitshila lapha lalapha 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 bamela abantu ukuthi hayi cabangani futhi lina bombangazo alibona ukuthi abantu balamba la benza njalo banje njalo yikho ke inkosi yadingakala kakhulu 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 kakhulukazi
hayi ke udaba lwethuluma lapha okwalamhlanje sesixoxa lenduna kazulu uNhlanhla Mangwendiweni lalelani ngeviki ezayo siqhubeka phambili sixoxa lenduna kazulu
kuyisikhathi sokuhlelo lokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngibingelela njalo abalaleli bethu ngiyathemba ukuthi libe levikelihle
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelelwa kwabaseHebheru ichapter ka 10 ngizabala ngivela kuverse 23 ngisiya ku 25 uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo ngoba lo owathembisayo uthembekile njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula i-6 months abantu sihlangane ebulenjini kubo WhatsApp kubo makhalekhukhwini kodwa ukuthi sibonane sihlangane sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana manje nanti udube singabalalo siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye ulutho kugcina kusiba injwayelo njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba manje bembona livesi esiyikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka 25 uthi yena kasingakuteli ukuhlangana njengalokhu abanye bejayele ukukwenza ukuthi abazalwane bahlangane babonane kuqakathekile ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa yokuhlangana labantu abazalwane kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba okuthi ungasayi echurch asibeni yingxenye leyo 50 kumbe ingxenye leyo 100 njalo ungathiyi imask nxa usiya echurch hamba uthwele imask yakho hamba uthwele isanitizer yakho njalo ke umthanda umzalwane kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelelani njalo lemikhuhlane kodwa ke ukuyebandlena sangeni senze zonke izinto ezane esijayele ukuzenza sikhuthaze ilizwi likaNkulunkulu ngoba izwi lapha lithi lona kuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela usuku luphi lokuza kukaKristu kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthazeka njalo laphana amavesi lana ngoba laphana ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo abakukhuthazayo sikhuthaza abafundisi ukuthi labo batshumayele ilizwi lokholo kube nokholo oluqhubukayo phakathi kwakho ngoba intshizi likaNkulunkulu lithi lona ukukholwa kuzwa ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu ngakho ikukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bandla asingekelini ukuhlangana labanye ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisebulenjini akulanto enjalo hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ungakhonza
khona uhlangane labanye abazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
Basithandazeni baba egama lika Jesu, sithandazela abazalwane abasezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo. Sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona. Egama lika Jesu yathandaza, amen.
Selo fuselela umoya silo mfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Ngokumanje sike sizwe kumaigobe kuhlelo lobasakhulayo.
Lingani tshona njani mthwakazi omuhle zimpapho omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama ngumayigobe. Namhla kuhlelo sithakazelela impilo kamnumzana Mgcini Kelvin Nhliziyo, umhlabeleli womdumo we-hip hop owaziwa ngegama lakhe lokuthi Kelvin. UKelvin ubhubhe namhlanje. Ngibone ukuqhakathekile ukuthi sixoxe labontanga ngamalana ngomsebenzi wakhe njengomhlabeleli obesebenza qathalala ukuphakamisa idolobho lakoBulawayo, ilizwe leZimbabwe, njalo abahlabeleli abasakhulayo abajeneyo. Inkomo ka Kelvin uthi uyaziqhenya ngempela ngoBulawayo. Ukuze sizwe okuningi sixhume ubekezela umhlabeleli womdumo we-Afro Jazz.
Bakithi akuhlanga kungehlanga ngamazwi enduduzo esinokuwathumela emulini nxa omunye wethu esethe wahamba emhlabeni. Kodwa lawo mazwi anzima kakhulu ngoba okokuqala ikuzama ukwamkela. Ngakho ke sithi dudu emndenini wabonhliziyo selihambile, selilele iqhawe lomculo uKelvin ube ngumuntu osasemutsha kanti ke onguye akade phethe itorch eyezomculo ephakamisa njalo iflag phandle lapha. Galale ngokuthula, galale ngoxolo.
Siyabonga bekezela namazwi akho entuduzo. Sixhume njalo umunye wabatsha obemazi uKelvin, umnomzana Mthabisi Onias Pepe.
Yazi ukutshona kwaKelvin kusidabule inhliziyo namhla ekuseni esifuka sizwa ukuthi kukhona osokwenzakele. Mina Kelvin ngibemazi kusukela umnyaka ka-2016 saqalisa i-ONV TV and siba interviewer kuma-shows esasiwenza at that time. Yikho lapho engabamazi khona personally. Ngibemazi as umuntu okade ehlala ihambu and willing ukuthi reach out to abantu, you know. Usebenze kakhulu as a musician, imusic yakhe isithinte ngaphakathi, you know, yasi impact ezimpilweni zethu. Niyazi ukuthi baningi abantu abadabukileyo njengathi as young people. Oh my dear, kala ngoba ngidabukile, inhliziyo ihlungu ngoba yephukile. Oh, emdala
yalesibuthi. Ubuhlungu umoya wami. Hayi, siyabonga Mthabisi ngomlayezo wakho. Sigqiba ingxoxo yethu asizweni umlayezo ovela ku-MJ Sings, omunye njalo umhlabeleli womdumo we-Afro Jazz.
Ngiqala ukuba ngazi Kelvin 2014. This was my first gig and ngiphuma lapha, I'm just performing a cover song and ngiqala ukuphuma abe kuya backstage athi, Ntwana, you have a gift. Please, just come to a studio some next week and just record something. Among figure studio, I recorded my first single, Our Story, and like it went all out, kanyenzele artwork, kanyenzele all the promo stuff. Umuntu like obe kena ngokuba nguye. No, it's lahlekelwe, man, it's lahlekelwe.
Ingoma ka Kelvin uthi good. Bye. Ule muli ya Zimbabwe, ngithi ilanga leso. Ule muli ya Kelvin, ngithi ilanga leso. Bwene lukwa la mshua Zulu Gandaba Slanga neni ngolwesi bili ushelo The Connection Lilami umaikove 8-9 PM Lapa msakazo ni West Studio 7. Bye bye.
Sewa wankulu umaikove Silo kwa lapa ushelo letu Ulo la mshua nje Oliver Nisa wankipstuwe ngisiti Aslanga neni kuseni 6:30 AM